Ezinye zezinhlupho ababhekana lazo abakhubazekileyo bathi yikungaqakathekiswa imibono yabo, ukubandlululwa imigoqo ebenza benganelisi ukufinyelela imfundo, usizo lokwelatshwa, ukungaqhatshwa emisebenzini lokuthiywa phandle kwezinye inhlelo zokuziphilisa. Osakhulayo uTariro Gurure okhubazekileyo ohlala koBulawayo ulandisa ngezinye zezinhlupho ababhekana lazo.
Into engingathi zikhangele ikakhulu ukuvama okuyenza ukuthi siswele yikuthi amankampani awafuni ukusiqhatsha nxa unokugoga, njalo usungathi uthengise wena emsikeni kumbe estrageni, imali yangkhona iyabe ingayenelisi ukuthi ikugcine.
UNkosazana Gurure uthi kodwa kungumlando kahulumende ukubanakekela phansi kogatsha lwenhlalakahle kaZulu ngezimali zesikhwama ese-social welfare social grant.
Asikayiboni imali leyi ibuya ingena iphiwa abantu ukuthi begcinakale, bekwanisa ukuthi bebhadale omastanda irenki, bekwanisa ukuthi bekhambise abantwana ezikolo. Singakhangela ukuthi ngeminyaka leyo emibili emithathu esisuke kiyo besilo umkhuhlane owe-COVID, izinto zicine zitshintsha lokuya phezulu kwezinga, itheksi sikhwelile.
Ongathandanga ukuthatshwa amazwi, umnumzana Brighton Musara waseHarare ngomunye wabasakhulayo osebenzisa inqola njalo engokhubazekileyo, uthi akazalwanga ekhubazekile kodwa wabuya ngemva kokulimala kwakhe engozini yokuwela emthonjeni wamanzi. Yena ke uthi waphazamiseka ezifundweni ngoba engasanelisanga ukuphutsha uBom 4. Kunje uBrighton uthi uyehluleka ukuziphilisa esengogcinwa izihlobo, efisa ngabe uyatholiswa laye amathuba azenzele ukuze aphile laye impilo engcono. USenator Anashiri okhubazekileyo omela abanye bakhe edale lePhalamende uthi kuqakathekile ukuthi kulandelwe okumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe ekulinganisweni kwamathuba lokungabandlululwa kwabo.
Abantu bonke balingene, akula umuntu kumele abandlulule omunye umuntu lomhlobo, lolimi kumbe ledisability.
Emhlanganweni wamazwe omhlaba oweWorld Government Summit osanda ukuqhutshelwa eDubai, umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abakade bekhona ukuba eleZimbabwe lilizwe elizinikele ukunakekela izizalwane zalo zonke kungela othiywa phandle.
Since the advent of the Second Republic in 2018, the government of Zimbabwe has implemented multi-pronged strategies for sustainable development.
Uhulumende weZimbabwe uqhube inhlelo ezimbalwa zentuthuko, njalo engekho othiywa phandle. Selokho uhulumende wesibili wangenayo embusweni ngomnyaka ka-2018.
Babalelwa kwabaphezu wesigidi esisodwa abantu abalokukhubazeka okuthile eZimbabwe. IZimbabwe iyingxenye yamazwe aloba isivumelwano sokulondolozwa kwamalungelo abantu abakhubazekileyo ese-UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLucy Selemani Yasini.